Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-9 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende kaningi ukukhangela abantu bemaphandleni kuphela engakhangeli abantu bemadolobheni. Ngoba singakhangela ngomunye wezomnotho, abantu abaningi kabatholi imali eyaneleyo yokuthi baphile.
Unobhala jikelele umanyano wamazwe we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi uphatheke kabi ngendlala ehlasele amazwe amaningi ezansi e-Afrika ukugoqela eZimbabwe.
Amanye amakhepha akhuluma ngokuthi amasotsha asemtshelele ukuthi hhayi lokhu ngeke ukwenza. Ubuye futhi kwenzakale ukuthi hhayi njengempela uqinisile futhi akasafoni kumbe uyafuna. So singawukhangela ngendlela ezi.
Umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa owokuthi kasoze aguqule isekelo sombuso welizwe ukuze akhankasele ukuba ngumongameli okwehlandla lesithathu wamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abasakhulayo babhekane lesimo esibi somnotho welizwe bathi indlala enkulu lonyaka ilakho ukuphazamisa imizamo yabo yokuzidingela ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Unobhala jikelele womanyano wamazwe o-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi uphatheke kabi ngendlala ehlasele amazwe amaningi awezansi yezwe le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe. Isikhulumeli sikaGuterres umnumzana Stefan Dujarric wethule amazwi la izolo ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ehlele indlala njengesimo esiyingozi ephuthumayo elandela eleZambia leMalawi lawo alezigidi lezigidi zabantu ezidinga usizo lokudla. Ihofisi ye-United Nations ebona ngokuphandela abalambayo e-Coordination of Humanitarian Affairs ithi yesabela ukuthi ukusilela kwamanzi ahlanzekileyo kakhulu eZimbabwe kulakho ukuphehla imikhuhlane efana lowe-cholera. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula waqala ngokumbuza ukuthi isimo sekholera sinjani eHarare kulezi nsuku.
Ngathi lezi nsuku eHarare hayi kuthule kasizwa ama new cases ekholera ngaye khona amalutshwana angathi kwehlile kwalezi nsuku.
Ungathi sokulungisisiwe konke yini obekuhlupha okubangele ukuthi ikholera iqhamuke kwasekuqaleni?
Engingakutsho ukuthi umkhankaso owenziwa nguhulumende kuncedile ukwehlisa inani labantu abahlaselwa yikholera. Njalo kule mithi le ababeyithontisela abantu. Okwakhathesi kulungisikhiwa kule abathi bona yikhiwa. Ikhiwa kayisiyo i-prevention. Ngoba udubo silokho esilalo sibili olwamanzi kusitsho ukuthi noma ngasiphi isikhathi ingasukuba futhi ikholera. Ngoba udubo olukhona yikuthi amanzi malutshwana. Njalo kwesinye isikhathi amanzi abuya engcolile. Izakhamizi ziyakomplaina kasazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kobo Jeffrey Motoni Waterworks khona ngale. Ngoba amanzi abuya engcolile engahlanzekanga kangako. So i-treatment singathi eyamanzi ukuthi hayi kayi 100% right. So lokhu kwenza ukuthi sithi noma ngasiphi isikhathi ikholera ingasukuma futhi ngoba ngesilungu bathi bona nxa uqeda udubo kumele ukuthi ukhangele imbangela esingathi i-root cause. Nxa i-root cause ungayiqedanga kuyafana lokuthi ugamula isihlahla kodwa sizahluma futhi emaceleni ngoba kawugumanga impande zesihlahla.
Lona udubo lwamanzi lolu lungalungisiswa njani kahle kahle?
Harare ningathi okuqakathekileyo kakhulu ukuthi ngabe bayengezela ngazi indaba yama-treatment le ngoba amanzi akhona singakhangela idamu le-Darendale le-Lekitiwero amanzi akhona lenxa izulingananga kangako lo nyaka kodwa kungcono kodwa sile ndawo njengechitungwiza ichitungwiza ayila amanzi ayo ithatha amanzi eHarare kusitsho ukuthi kumele ukuthi kube lemizamo yokuthi ichitungwiza izimele ibe lamanzi ayo.
Nxa sesikhangela umumo wendlala lapha ungathi khona ngapho eHarare edolobheni bakhona abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla yini njengabe emaphandleni?
Ya iqiniso ukuthi uhulumende kaningi ukhangela abantu bemaphandleni kuphela engakhangeli abantu bemadolobheni ngoba singakhangela ngomumo wezomnotho abantu abaningi kabatholi imali eyaneleyo yokuthi baphile okwakhathesi singakhangela ukuthi ibhakede lomumbu ekuqalisweni komnyaka libeli kuma-$5-6 kathesi selitshaya kuma-$13-15 abantu abaningi edorobheni baphila ngokugayisa ukuthenga umumbu begayisa kodwa ngokudula kwangkhona abaningi abanelisi ukuthi bangaphila sibili ngemali abayiholayo. So kumele ukuthi kube lemizamo ukuthi iningi labantu abasedolobheni esingathi ababelow i-poverty datum line lincediswe uhulumende angakhangeli emaphandleni kuphela akhangele njalo lasedolobheni ngoba ukuphila kunzima kakhulu kubantu abaningi abedolobheni abangasebenziyo nalaba abanye abazama ukuphila ngemisika nxa imali ingekho akula ozathengela omunye ngoba umsika uyahamba nxa kuyikuthi kulomuntu okuthengelayo. So baphila nzima sibili abantu eduze nemadolobheni lapha ngoba kathesi nxa sibhodabhoda siyabona ukuthi abanye badla kanye noma kabili ngelanga njalo kungasikho kudla esingathi okungasuthisa noma ukuphilisa imuli balutshwane abaphilo esingathi impilo e-right.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeHarare Residents Trust ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekhona le eHarare. Umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kasoze akhankasele ukuba ngumongameli okwehlandla lesithathu njengoba isekelo sombuso welizwe esikhona okwamanje singavumi lokhu yamukelwe ngembono ehlukeneyo abanye besithi engabe eqinisile esesaba ukukhuluma iqiniso kumbe echaya inja efihla umphini. Bekulama slogan kweminye imbuthano yebandla lezanu PF athi ngomnyaka ka-2030 umongameli Mnangagwa uzakuba elokho esesihlalweni lanxa amanye amalunga aleli bandla ikakhulu ibutho abebikwa ephikisana laleli nyathelo. Phezu kwalokhu ibandla lezanu PF bese lithole amalunga edalela ephalamende amanengi okokuthi lilakho ukuguqula isekelo sombuso welizwe kulandela ukhetho lwama-by elections olwapha izikhundla zalabo abaxotshwa ngelinye icele lebandla le-CCC kuzanu PF. Asizweni amazwi siqhubekele phambili ngalolu daba sihlaziya ukuthi uhamba njani usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Mathuthu ingcwethi kwezemfundo usifundo njalo ecubungula ezombusazwe.
Ngombono wami mina lento kumele sibheke
kathathu ngathi kuma engiza amathathu ngoba kumele sisaze uqaleni ukuthi mina ngakho umuntu ongumntuthu osebenza esithu umuntu working the shadows umuntu ovele kusukela ngesikhathi sombangazi la ngombusazi umuntu osebenza ukuduka ingqondo zabantu kufihla izinto so kungenzeka ukuthi khona lapho yena uzama ukusivala amehlo uzama ukuvala abantu amehlo then kubuye kwenzakala ukuthi khona ngempela usevumile ngaleso sesaba ngokuthi ayiphambile ngokufuna ukukhankasela ukubusa kwehlandla lesithathu ngoba phakathi abantu abusa labo abamfaka embusweni ngamasotsha uma sithi siyakhangela ngezinto nje eziphuma emaphepheni amanye amaphepha akhuluma ngokuthi amasotsha asemtshelela ukuthi hayi lokhu ngeke ukwenza asisuze sikuvu kubuye futhi kwenzakale ukuthi hayi ngempela uqinisile sibili akasafuni kumbe uyafuna so singawukhangela ngendlela ezinene
engaphumela igcekeni ubona abanye bakhe bekwamukela lokho njengoba usuke watsho ngokwebutho baningini abangamsekeli kumbe balutshwana
ye ungathi uyakubhekisisa usenkingeni la njengoba ubefakele uthe embusweni bakhona abamfunayo ukuthi akwenze lokho sike samuzwa nje umsekelo wakhe uwabukhembo mohade ekhuluma esithi hayi nizomsekela
ngubani omunye abangamfoxela phambili ukuthi ancindise
amandla ezanu kathesi yona ngokwayo iyiphathi ayikho iphethwe ngamabutho yibo abantu abayenza ukuthi iwine yibo abahamba bamba lapha imitshina laleni ukuthi izanu iwine lanxa abantu belokhu behlala belisola ukuthi ayiwine ngakho-ke kuzoba lula kubo bona ukuthi bafake omunye okwakhathesi masikhangela umuntu abalakho ukuthi bamfake nguye uchiwe ipower yonke amandla wonke akhona ngale buthweni yibo nje abalakho ukuthi bamfake kodwa ma sithi uyabheka isisi uzobona ukuthi kulo ukulwisana okunye okuthile ngapha komnangagwa asikhathi i-civilian ruling faction langapha bebutho kodwa ma umnangagwa esephumile wavuma ukuthi uyaphuma kuzoba nzima ukuthi bazofaka abantu owabo ngapha ongekho ebuthweni so mna ngokubona kwami umuntu ozongena uzobevela ebuthweni okwakhathesi kulula ukuthi sithi nguchiwenga kodwa angithi abantu bayakhuluma la bathi uchiwenga ngeke abusi kodwa ma sibhekisisa kathesi mbona sengathi bazofaka yena bazofaka yena ngoba angimboni umuntu ongabuya ongapha from engile esingathi ngamafikileni kuthangathathu uyobe sisaba laye ngoba kulokulwisana phakathi kwebutho labantu bakamnangagwa abanye sasikhuluma ngayo sithi ingxenye yezanu leyana esithi yilacoste
lo ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ingcwethi kwezemfundo njalo icubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga we studio 7 Egisikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane Kulenkampani zendizamtshina ezimbili ezimise indizamtshina ukuthi zingaphaphi zisiya kwele Somalia kulandela imbiko evela kwele Melika ethi leli lizwe lilakho ukuhlaselwa ngasiphi isikhathi ngamalwa ecatsha Ibutho leMelika lazise lamuhla ukuthi linikeze amabutho akwele Ukraine izikhali ezincinyane kunye lenhlamvu ezathathelwa amabutho akwele Iran. Imbiko ethulwe ngeleMelika ithi izikhali lezi zihluthunwe zisiyaphiwa amabutho enhlanganiso yeHouthi. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. KwezeMelika umthethwandaba wesigaba seNew York usulahlele kachana isicelo sowaye ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump esokuthi icala lakhe lokufumbathisa liyethoniswa kwelinye idolobho elingayisilo Manhattan. Leli cala lizaqala ukuthoniswa ngomvulo ozayo. UTrump wetheswa icala lokufumbathisa untombazana ophila ngokuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Amagqwetha kaTrump afake olunye njalo udaba emthethwandaba izolo olokumvala umlomo ukuthi engazathuka iziphathamandla zenkantolo labanye abasolayo ngodaba lolu okwenziwe ngomunye njalo umthethwandaba. kodwa kungakhathalekile lakho konke lokhu usekelo luka Trump lubikwa lokhe ludlondlobala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ngolwezi kuwonalo umnyaka.
Hayi, okwani lapha e-America mina ngibona ngathi kusesekhatshana, ngoba khathesi njengoba sisaphethe linyanga engeka April, May, June, July, August, September, October, November, singona sizangena ukhetho. Kakukabonakali ukuthi kuyini okuza kwenzakala, ngoba angithi okungathi okunye okwenza kungabonakali ukuthi lo phikisayo ozama ukungena la esihlalweni uTrump unkoneza ngena amakhothi akhe lawo unkoneza ngena bonakala ukuthi amfuqa mse ngapi. Mina mbona ngathi basangqilana nje, basadingana lapha lalaphana, basafuqana befuqana lapha lalapha, kodwa ke kuzaphuma nqazo kusiya ekugcineni kwendawo ukuthi onguye ophumayo okhanyayo ukuthi angawina ngubani. Okwakhathesi kungathi nje ngutshilo bhanga.
Umongameli Joe Biden ubona nxa kuyikuthi enganqoba engaqhuba kuhle umsebenzi yini ukwedlula lokhu akwenza kathesi, kumbe njengoba uyabe ngumuntu oyabe sekhule ukwedlula ayikhokhona kathesi ukuthi engayehluleka ukubusa?
Ya, lapha engikubonayo ikuthi hayi, ukhulu ngokhulu, xa ukhulu engukhulu ngokhulu. Imbona ngathi okunye okuzakhathaza, okuzahlupha ama-Democrats ukuthi bafake ukhulu ukuthi abe nguye obamelayo, yikuthi bona abakholwa ukuthi kungaba khona omunye umuntu ongamelana lo Trump. So ekukhulumeni kwabo mina nxa ngingathola isikhathi sokuthi ngibacebisa ukuthi abakhuphe uBiden bafake umuntu omutsha, isikhathi sisesekhona, ngoba abantu abatsha ababoni ukuthi bangavotelelana uBiden emkhulu enjeyana. Bangafakwa umuntu omutsha, like for example uSenator Coons athathe laphana, then oseza kuba ngukhulu ngoba oseza kuba ngukhulu nguBiden nguTrump, then abantu abatsha baza kuthi khulu bonke baye kuma-Democrats sebewina, sebethatha umbuso lona. Kodwa kwakhathesi hayi, ukhulu sesebenzile, kuthiwa kusina ukudedelwana. Xa esesebenzile sesebenzile kadede, ayekela abancinyane benze.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni holandela izombusazo welemelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khona pha kwelemelika. Abasakhulayo eZimbabwe ababhekane lesimo esibi somnotho welizwe bathi indlala enkulu yalonyaka ilakho ukuphazamisa imizamo yabo yokuziphandela. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Abatsha laba abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bebevele bephila nzima, bekhangelele ukuba ukuza kuna izulu belime bethengisele uzulu okuchiyeneyo. Kodwa kunzima lonyaka njengoba kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.7 million eZimbabwe okukhangelelwe ukuba bazaholiswa ukudla nguhulumende ngenxa yokungani wezulu. Iningi labo kalisebenzi ngoba amasekithali amaningi avaza eZimbabwe. Omunye wabasakhulayo ohlala eJombe esigabeni sikaSabhuku umlotshwa uThembani Dungeni uthi ubhekane lendlala enkulu eza kwenza kube nzima ukuthi aziphilise.
Abantu bangapha students ngoba kubanga lezulu. Kungabanga lezulu osomabhizinisi sebekhweze intengo zabo zempuphu lokonke esingathi sifuna ukusebenzisa nsuku zonke okunjengabo cooking oil. So awa manje impilo isazoba nzima. Mama ungela manzi, mawasingela zilimo, esilazi emakhaya sesiyagcina sesingabatshontshayo
kumbini ulibhathi mlilo laye ohlala ezombe uthi isimo sesisibi okokuthi imali yonke abeyigcinile ukuze adinge icence lokutshayela imota usezayisebenzisa ukuthenga impuphu.
Nxa sesikhangele thina njengabasha udubo esihlangana lalo ngesikhathi lesi esendlala, abaningi bethu basebenzela emaplazini, kodwani emaplazini wakhona sebexoshwa imisebenzi ngenxa yokuthi akusela lutho lokusebenzela nxa kule ndlala, akusela lutho esilulimayo ngenxa yendlala. Okunye futhi abasha thina siphanyisa ukucaphuka, sigcina sidinga ezinye indawo sibalekele egoli, egoli yakhona futhi sifike sibulawa khona ngayo.
UHebert Majahana ohlale eHarare uthi indlala yalonyaka imikubi ngoba ukuzamele athumezele umama wakhe ohlala enkayi imali yokuthenga impuphu kulokuthi agcine imali yokuzithuthukisa.
Lonyaka izinto zimikubi kakhulu ngoba imali ebesiyithola yona le encane ebesiyithola ukuthi siphilise sincedise kwezinye indawo ezinjengokwakha lezinye indawo lezana lezi umuntu angabamba kizo isihamba yonke isithi ihambe yonke iye mpuphini, impuphu isikhwelile, izinto sezidula impuphu nje specifically impuphu isikhwelile.
Owesifazana osebenza kunkampani ephekayo eHarare uNkosazana Pretty Dube uthi ngasela themba lokuba umnyaka ka-2024 uzamlethela impilo engcono ngoba ukumele asebenzise imali ayitholayo.
Indlala le ebuya le drought njengabantu abatsha izasiaffecta kakhulu ngokuthola ukuthi asisebenzi njengabantu abagciniweyo ngabazali, abazali bathemba ukulima, ukulima kwakhona kathesi into eyabingabhadali kusuka usinde kakhulu uma kuyukuthi usetertiary ngapha ama-tuition ubhadalelwa ngumuntu osekhaya. Nxa bengavunanga akathengisanga ngapha le nkomo zakhona ziyacuba kusuka kube nzima ngoba uyabukwazi ukuthi nxa kungavunwanga kahle kungakwanisa ukuthi inkomo ithengiswe lawe uthole ukubhadalelwa ama-rentals.
Kodwa omunye osakhulayo ozisebenzayo uRegan Sibindi uthi akasoze avumele indlala yalonyaka ukuba imbisele emuva isithi uzaqala ukuthengisa ukudla ngoba esebone amathuba ngenxa yendlala.
Akulunganga ukuthi abasakhulayo bebe ngabantu abakhalayo ngoba izulu kalinanga. Nxa izinto zime kanje yilo ithuba lokuthi abasakhulayo bedinge indlela zokuyenza ngayo imali. Kuningi abasakhulayo abangakwenza elizweni ukuthi bethole imali, maningi ama-business opportunities abangakwanisa ukuwayenza, abangakwanisa ukuthi bewathole bethole imali ngoba lesiso sikhathi sokuthi bebe ngabantu abakhalayo kodwa kumele besebenzise izandla zabo.
Abenhlanganiso ezizimeleyo bathi kumele uhulumende aze lendlela ezehlukeneyo zokuncedisa abatsha lonyaka. Lokhu kugcizelwe uNkosazana Cheryl Maphosa owenhlanganiso eye-Youth Arise othi kumele uhulumende abe nesikhwama sokusiza abatsha ngesikhathi sendlala.
Besicela uhulumende ukuthi agcine imali agcine isikhwama sokuncedisa abatsha nxa sikhangele indaba le e-drought ngoba bazasala begcina betshontsha, abanye sebesebenzisa into zidakamizwa. So sifisa ukuthi uhulumende ibacabange.
Ingcitshi kwezomnotho osebenza nenhlanganiso ye-Labour Front uMnumzana Peter Khanye uthi kuza kuba nzima ukuba uhulumende akhangele abatsha kuphela ngoba kuvele kulo dubo olukhulu lwendlala ehlupha wonke umuntu.
Bekungaba ngumqondo omuhle nxa uhulumende ubengenelisi ukuthi abe le mali akade efake eceleni ukuthi incedise intsha yethu yenze ama-projects atshiyenetshiyeneyo ngesikhathi lesi esikuso sikhayelane lendlala ekhona ngemva kokunganikwezulu lonyaka. Uhulumende wethu kodwa ngimkhangele akalayo imali yokuthi akwenze lokho. Uhulumende wethu singakhangela i-SED tax bracket lapho kuza khona imali ayitholayo uhulumende inciphe kakhulu.
Kodwa isiphathamandla sikahulumende esibona ngomsebenzi wabatsha kuhulumende ekuhlangothi lweZimbabwe Youth Council uMnumzana Brian Nyangwade uthi uhulumende uyazazi indubo zabatsha njalo uzakuba lamacebo okubaphathisa.
Sizama ukuba abatsha babe namathuba atholakala kungatsha ezihlukeneyo zikahulumende.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo ubikele umhlaba wonke ukuba eleZimbabwe libhekane lendlala enkulu, ngakho ke ucele uncedo ukuze kudingelwe abalambayo ukudla eZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela eyeWorld Food Programme zithi zizazama ngamandla wonke ukudingela eleZimbabwe ukudla loba lidingele ukudla amanye amazwe. Okwamanje akukaziwa ukuba sokutholakala emalini eyokunceda uZulu ukulandela ukwethulwa kombiko ngumongameli Mnangagwa wokuthi ukoma kwalonyaka sokukuzinga le-national disaster. Ngiyimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ithemba liyaphila lonke basakazi lomhlaba wonke jikelele. Hayi, siyayibona indaba yeziki mani le. Into ekhona yokuthi akukho nje lokukodwa engibona kuzaphuma la, ngoba kade ayiqalanga namhla phela indaba yemali yeZimbabwe. Khumbulani ama-beer asicheck, ama-special airport check, ama-bond note, ukubala yikuthanda vele, akungeke kwasiza lokho. Okukhona yokuthi akudingi isizathu esenza lona ikhanda libe buhlungu. Lolu hlupho olukhona lapha ngibukhokhela ukukhona, angeke kube le nto kuthiwa intsha emangalisayo namhla engaphuma ngalo mbuso ovele ukhona. Indaba ilapho, akulungisiswe lapho kuqala. Siyahlala sikhala njalo nje, ngiyabonga.
Hello Studio 7, injani lonke ngezindawo ngezindawo. Mina ngisakhile ngiphuma enkaya esigabeni saseBhomoni. Hey bantu, naye lo nyaka kunzima hleza, kunzima emvala phambi, kunzima sili noma ubaba wethu samvotela siwawina, kodwa esicela basicabange. Hey lo nyaka kunzima, kunzima emuntwini wonke, ayikho nto kubani ku-right, kunzima emuntwini wonke, kunzima simile, kunzima sili. Nithi khona ngapho samufatile njani? Hayi thina siyaphila, siyaphila khonapho. Ulale Studio 7, zangizwa ngikhuluma.
Sawazile njani? Hey Mnangagwa, kwake yeke ukuqhuda kwakho. Ulungisa imali, imali yakho, imali yakho. Ungalungisa imali, imali enginavali. Imali akuthi isikhathi ezo-expire. Akayeke lokhu. Ayeke yeke ukutswela kwibhizi kuqhatha abantu ngamanga. Ayikho imali ekhona eZimbabwe. Ezilongo eZimbabwe kusesele kagumenti yezanu-PF. Ngeke ibe nemali eZimbabwe. Ayeke ukuqhatha abantu lomo.
Sanibona, sanibona, sanibona. Studio 7, masakazi abahleli ngibhatsheni lokhulumayo nalaye eGoli. Sicela bandla ngalendanga esibizele umuntu ophethe zemfundo ngabe emathebeleleni, siye sibuze ukuthi kutheni ngosami esikhethela amatisha esishona ngapha emandebeleni, ngoba njalo nje uma uhamba uselapho uthole ukuthi itisha ishona. Ngiyakhumbula nje ngiyahamba ingane yami ihleli isiNdebele, manje hamba ngisesikoleni siyafika lapho umuntu ofundisa isiNdebele umuntu olishona ongazingeli ukupronounce amagama, kuze kube nini ngempela senziwa le nto le ngoba eshona. Manje ngisebuza utisha omkhulu wamtshela ukuthi cha amatisha ngobani-ke ngicabanga ukuthi lona iqiniso lelo. Into abayenzayo bafaka utisha omkhulu abelishona abesebiza abangani bakhe, ebiza abangani bakhe nje bazofundisa. Ngeke utholile khunjana indebele le emashoneni, ngeke utholi indebele emashoneni. Kuqala please ke sibizeleni sibuze ukuthi indaba benza leyo nto leyo benika izingane zethu imfundo ephansi ebulala ulimi. Ngibonge basakazi.
Studio 7, Studio 7, hayi siyabonga ukuthi lisethulela izindaba ezimnandi ngale ndlela. Le ndaba yale mali ekuthiwa imali entsha evekile esekhaya indlela nje uhulumeni yokudinga ama-foreign currency ebantwini ebamba abantu inkunzi. Hayi, angiboni ukuthi imali ezonceda abantu le. Zingaki izimali esezaphuma zahamba zichiya abantu behlupheka belahlekelwa zimali zabo emabhenki. Uhulumeni uyakwazi akufanele akwenze lo, uyayazi nemali okufanele ayikhiphe ukuthi yiphi, hhayi ukuthi akhiphe nalizona lise zimali ezintsha. Uhulumeni akatshela abantu iqiniso, alethe imali okuyiyo eZimbabwe ebantwini.
Sanibonani ku-Studio 7, ku-Studio 7 linjani? Wonke unkamili linjani lonke ku-Studio 7? Phansi ngabehluleki bakahulumende, phansi ngabo laba, hhayi ngabancindezeli uhulumende wakhona. Uwesi ukudlula uSmith lo, phansi ngabo vele akulanto abazayilungisa laba abaqamba amanga kuphela. Abazehlulekela vele bayahakula ukuze imali kwabo lokhu ngamanye iziphepha abathiyani lathi balamanga phansi ngabo.
Siyabonga balaleli bethu be Studio 7 elisithumeleke imbono yenu ku WhatsApp inombolo zethu zithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu lingasebenzisa yona leyo inombolo +12024650318. Siyabonga lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.